lolu udaba olukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe likhozwa iZANU-PF kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngeZANU-PF kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi i-Stockholm syndrome. Lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba leyo ngikhumbula isitori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha ilokhu iphila, wayicutha wayikhipha insiba zonke waseyifaka phansi. From there wathatha umumbu waqala ukuphosela umumbu phansi inkukhu le yaqala ukumlandela isibona ungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifide yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolu oluyiZANU-PF ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bakhiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khonale thina sisandaphuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well siyazi ukuthi vele esikhathini esiningi iZANU-PF ilama-problems ayo ama-internal problems ayo. So the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflexa ama-muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within iZANU-PF ukuthi atake over. But siyazi iZANU-PF iphathi yamakhulu phela ngithi nangu upresident wabumgabe bamkhipha ngekhulu. So lokhu nje kuzama abantu bakamnankagwa bazama ukuflexa ama-muscles abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sindoza kumankagwa. Ungathola ukuthi kukhona ukungazwisisani politburo yabo khonaphana phezulu abanye abangasamfuni umnankagwa ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa.
Kuyikuthi bafuna bani labo bantu uChiwenga?
Well angeke sibe sazi ukuthi remember kokuqala uChiwenga nguye ibhosi kamnankagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka umnankagwa embusweni lapho. Kungase uChiwenga lamabutho ngabe umnankagwa usupresident ngabe umnankagwa u-exile njengathi ebalekile ekhaya yibo abamfakayo lapho. So kahle kahle yibo bhosi bakhe yibo futhi abazodicide ma bengasamfuni. Bangadicide ukuthi sasa basamfuni sebemfuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi usefuna ukuthi atake over. There's nothing umnankagwa angayenzi ukumstop ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe.